Lamhlanje izakhamuzi zeChabalala lesizinda esazathatha impentsheni lezihola impentsheni yabayeni bazo ziveze ukudana okukhulu eChabalala Post Office ngemva kokuswela imali ngesikhathi sebelezinyanga bengayitholi belala belinde ukungena eposo. Inengi lezakhamizi lezi ezathatha impentsheni zithi ziyehluleka ukuthola imali yazo yenyanga okuyiyo abakhangelele ukubhadalela indleko yekhansili ukuthenga ukudla amandla kagetsi lamaphilisi. Unkosikazi Sibone Kuhle Mpofu ohlala esizinda ngomunye wabamele bathole impentsheni yomkakhe owayesebenza kololiwe kodwa ngenxa yaloludubo akayitholi.
Athini indaba leyo kuhlupheka siyahlupheka sinje sikhulile sizalukazi sanatha amaphilisi asila kuhla manje khonoko kuyichange lokho esakutshelwa ngamadoda ethu kasikutholi.
Umnumzana Thomas Nyathi osuka kosivalo enkayi uthi uselenyanga ezine engaholi.
Angikwazi ukuthi emzini wami kunjani, inkomo ziqeda amabele abantu khona le. Ngangisebenzele lwezi ngasebenza iminyaka engu-36 ngihola $37. Iproblem yami ukuthi i-37 leyo kangiyitholi. Sengihlile kukekhaya ngisuka ngibolekile imali zabantu ngale ngisiza lapha ukuthi ngithole imali yokubuyela ekhaya ngisabuyele. Khona la ngikwazi abantu bami ukuthi baphila njani ngilapha.
Umnumzana Nomeni Chuma uthi wathatha impentsheni ngo-1996 khathesi usehlala ekhaya eGogwe ethi balala belindile ukuba ibhanga livulwe ukuze athole imali.
Yikho kathesi ngisuke eGogwe khona ngale. Anilamali yokudla imali yokubuyela. Lapha sokuyi 2 months angilala mali. Ukuthi sengifika lapha sokuthiwa lapha sihlala elayinini sisukele ebusuku ngama-2 kuze kuse. Sesibe besitshela ngamalevi ukuthi imali kayikho. Sokubuye 200. Sake sabuya lapha ngemandla bathi biyani ngolesibili. Sabuya ngolesibili kwabuya imali ngangi-600. I-600 yaphiwa abantu abalutshwane. Kwathiwa sibuye namhlanje ngolesihlanu sokubuye 200. So imali yokudla imali kubuyela ekhaya ndalo.
Unkosikazi Agnes Nkomo ohlala eChabalala uthi yena uhola ithumi elilesificamunwe munye lamadola kodwa kayitholi eposo imali yakhe.
Hayi thina sikhole $19 bayithi. From 87 kwabuya amaphepha sawalahla. Asange sebenze lutho. Namhlanje sesikhola yena $19 le kodwa ithengani.
IZimbabwe ibhekane lokusilela kwemali okudlulise amalawulo emabhanga ebantwini abaziqineleyo. Luba lukhulu nxa sokukhangelwa abalupheleyo labagulayo. Abantu bayasebenza kodwa abayitholi imali emabhanga batshona befolile bethi mhlawumbe bazayithola. Ukuthi abakumpentsheni bona babhekane lalolu hlupho soluphethwe kanenyi ngoba baphinde bahlale izinyanga bengayiphiwa imali yabo bethi njalo incane kumele ikhuphuke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.